ngiyabonga iba ba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba ye Victoria Falls ngiyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebelele yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe the same emsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotelwa ngabantu to go and preside over ama affairs of a public office ngaselilisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i-84,000 without the consent of the ratepayers. Sibona thina kuyikuganga thina njenge-imqhwakazi Republic Party, especially ugatsha olwabatsha, sithi this is null and void. Asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile. Umsebenzi wama-councillors, umsebenzi wama-MPs, umsebenzi ka-president ulakho ukuqedwa ngabantu nxa sebe-violate ama-values of democracy, nxa sebe-violate i-constitution yelizwe. So thina sithi ama-state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, umeya uSovelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures to this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinalend void imthwakazi Republic Party asivumele li ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube buyela eGwanda yohlala eGwanda, ngithi kukhansela ole signature lapho buyela kini. Isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngeMonday, but esikukhangeleleyo ukuthi izigangi zivotwe singakabi le this mass action ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.